Inhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe ithi ukukhuphuka kwentengo ezitolo sokubangele ukuthi imuli elabantu abayisithupha sokumele isebenzise imali engamadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi amane, 40,682 ngenyanga. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Comfort Mujekeza uthi iholo selehlile kakhulu nxa kuqathaniswa lentengo yempahla ezitolo.
Into yokuqala ama-prices aphezu kwe-buying power yethu. Khonokho kutsho ukuthi imali thina esilayo, esizuzayo, iholo yabantu iphansi kakhulu compared kuma-prices ezinto. But at the same time, izanika umzekeliso we-fuel, i-petrol, e-diesel, sisasebenzisa iyusa. Liyakwazi sasebenzisa iyusa kwaba lesikhathi lakhe lavalwa, labiselwa futhi. Laphana lingakavalwa, price ye-fuel lapha eZimbabwe yayiku-average of $1.40, $1.50 kwezinye indawo. But khathesi i-price ye-fuel yana iku-average of $1.25. Kubantu nxa besuka emuva bebuya kuyo khathesi bazathi hayi i-fuel i-price yakhona seyiyehlile compared kulesikhathi lesiyana sama 2016 sasithenga nge-$41, $43 kusiya phambili ngale. But ngesikhathi lesiyana lakho uzathola ukuthi i-average salary yezisebenzi yayikho around $500. And khathesi ungakhangela nge-rate ekhona, ifi nabantu nxa beyinikwa in our local currency, i-average salary is khathesi around $200. Which means i-salary seyiyehle phansi nge-almost $300 compared to salary yana yinikwa. So uzabona ukuthi nxa umuntu ezuza i-$500 like sasiyizuza ngo-2016, i-price ye-fuel at $41 yayichiphile, it was affordable. Compared khathesi i-price ye-fuel iku-$25, but nxa sohola i-$100 to $200. So khonapho ngenza nxa sesikhuluma ukuthi ama-price ayadura, kungakhanyi ezo asikwazi into esikhulumayo. Ama-price compared general economic activities aphezu kakhulu.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi amankampani amaningi ngaweziphathamandla zebandla leZANU-PF okusuke kudidise ingqondo ukuthi amankampani la awalandeli izinqumo zikahulumende.
Lokhu kubangelwa ukuthi imali yeZimbabwe yiye isiluza isisindo sayo nxa sikhangela siyenekisa ngemali ekwamanye amazwe. Njalo okunye okwesibili yikuthi nje i-government yeZimbabwe iloko ingafuni ukuyenza ama-political reforms lawa afunwa yi-opposition, and lokho kuzaqhubekela phambili unless bengalungisisa into yena leyo eyama-reforms lokuthi khona sibe le-steady currency le-open market ezaba khona lapha eZimbabwe.
Usomabhizimusi wakoBulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi ukukhwela kwentengo kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingahambi kahle.
Ngombono wami kubangelwa yikhona lokhu ukuthi uhulumende wazama ukuthi-ke aforce abezitolo ukuthi basebenzise irate yakhe ka-83 bond to $1, ikanti-ke lona vele idola-ke emkambo omnyama-ke lezindaweni ezinengi $1 is 130 bond. So khona lokhu ukuthi uhulumende-ke abambe ngamandla abezitolo abathembise kubabopha nxa bengalandelanga akufuna, yikho kwenza-ke intengo ikhwele, ngoba abantu sebekhweza ukwenzela ukuthi-ke ngedola bangayetheswa icala lokuthi-ke i-exchange rate yabo kayihambelani lekahulumende.
Kesizwe ukuthi umtshekeza uthi abathengi kumele benzeni ngalesi sikhathi sokukhwela kwentengo yempahla mahlayana.
I-advice esiyatshela abathengi ukuthi nxa i-situation inje, abathengi bananzelele nxa bethenga, bakhethe indawo bazathenga khona, babone ukuthi bayazuza i-value for every cent, and bangathengi likhwana sithi impulsive buying. Bafunde ukufollowa ama-budgets abo, the little they have imanage ukuthi i-stretch throughout the month baze bazuza enye iholo futhi. Then at the same time siyakuthaza lapha Zimbabwe Women Agricultural Country bakhona abantu abalimayo siyakuthaza ukuthi ama consumers lawana abavunayo lingathengisi konke lokwana elavunayo ngifanele kumnyango zabo uyathola umuntu ehamba esethengisa umumbu wakhe wonke ngemali ephansi ukuthi ahambe esitolo ayethengi iphalenti uzathola nxa uzathi unike example umuntu uzathengisa amasaka angu 2 omumbu kuthi athenge amabhakethi angu 2 ephalenti khonokho ama-consumers sithi bananzelele ukuthi nxa bethengisa bathengise labo bekwazi ukuthi kusasa bazafuna ukusala lokunye ukuthi baye besidla besebenzisa.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise kumaviki asanda kwedlula ukuba ngimele i-Studio 7 ngu-Chris Gande ngise-Washington DC.